Endabeni zethu lamhlanje. Isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ziyesaba ukuthi sezihlupheka elizweni leli ngenxa yokugugudeka komnotho okumangalisayo. Izakhamizi zakoBulawayo zithi inkampani yeGrain Marketing Board inika ukudla abantu abasekeli bandla leSANU PF kuphela. Lamhla sixoxa loGilmore Moyo osengene kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Umnumzana Donald Mvudla, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, uthi sokumele kudingwe inkonkeli entsha eZimbabwe, hathi laba asebehlale kakhulu ezikhundleni kuhulumende lakumabandla abo. Kuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni. Lamhla sihlaziye udaba lwamalobolo. Aqakatheke kangakanani esintwini njalo alakho yini ukubhidliza imitshato. Iqembu leHighlanders lithi lisebenza gadalala ukwenzela ukuthi kungabi lodlakela emidlalweni yalo. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum sixoxa ngamaphepha okuhlala kwele South Africa anikwa abantu bokuza asehlupha ukuwathola. Thumelani imilayezelenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhutha yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.